Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili.
Ube lusizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngabantu abaningi, ngakho ke kuqakathekile njalo ukuthi sibe lokhu sikhona phana ku-lockdown levuka 4.
Kubhubhe abantu abalikhulu lasikhombisa 107 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Kuyajabulisa ukubana isibhedlela sivuliwe ngemvana kokubana abahlali bethethe amanyathelo.
Isibhedlela sekusileni kobulawayo sesize saqala ukwamukela izigulane. Iparlamente yeMelika isiqale uphenyo phezu kokuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaDonald Trump ngozibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalikhulu lasikhombisa 107 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kutholakale njalo abafika phose inkulungwane ezimbili 1767 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezintathu ezilamakhulu phose amathathu 3,280. Asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezilikhulu 101,711. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,657. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane eziyisikhombisa ezilamakhulu phose amahlanu 7,469. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi esilengxenye 1,522,150. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 694,685. Kusenjalo uhulumende uthi ilizwe lizaqhubeka likuzinga lesine leziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 u-level 4. Uthi njalo usevula umngcele weKazungula eVictoria Falls ukuze izethekeli esezihlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane zingene elizweni. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona esebenza lohulumende kwezinye inhlelo zokwenqabela lomkhuhlane umnumzana Hussein Spanda.
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende ugcine ekubambe ku-lockdown ku-level 4 akazange aqegise kumbe akwenze ukuthi kuqine kakhulu. Mbona ngani lilevu ibisebenza ngoba singananzelela lenani labantu ade bebanjwa ngolumkhuhlane usuwehlile ubusuku 49.5%. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi lakho njalo inani labantu ade besitshiya ngenxa yalumkhuhlane bese liyanda njalo ikakhulu phakathi kwezimuli. Kusenziwa izimfa kungaba lemfa abantu bebebuthana begcine bonke bebamba lomkhuhlane. kube lusizi kakhulu ukuthi silahlekelwe ngabantu abaningi ngakho ke qhakathekile njalo ukuthi sibe lokhu sikhona phana ku lockdown levuka 4 ukwenzela ukuthi inani lingaqansi kakhulu
linyathelo elihleni elithethwa nguhulumende ukuthi kuvulwe umngcele wekhazungula
ngibona kuqhakathekile ukuthi uhulumende aqinise ukuthi nxa umngcele uvuliwe indlela ezokuthi kucubungula ukuthi umuntu uthethe injection ye vaccine njalo kala mkhuhlane we covid kuqiniswe khona phana ku border kungaxeki ukwenzela ukuthi kulabo ababe ngasoze bavunyelwe ukuthi bengene behle bephendukiselwe e border njalo kwesibili kuqhakathekile ukuthi kulungiswe i quarantine center ezakwanisa ukuthi nqa kulabana abantu ababuyile okumele baqale bagcinwe kusacubungula ukuthi bengangena yini umbe bengangeni kube lendlela lapha bangabekwa khona umbe bebekiyo bengangeni elizweni ngakho konke konoku siyananzelela ukuthi nqa sikhangela ibite bridge le Plumtree kuba izakhiwo kumbe into eqhakathekileyo encedisa ukuthi kuvimbele lo mkhuhlane wecovid ngoba singekele ukwenza njalo kungaba isikhalo esikhulu kakhulu kuyabe kungena abantu abalalo mkhuhlane njalo beungenisa lakhonoko ukuthi kube ne quarantine center ukuthi nxa kulabane kusacubungulisisiswa kakuhle kube lalapha bangabekwa khona bengavunela ukungena phakathi kwelizwe njalo siyananzelela ukuthi nxa sikhangela iVictoria Falls lezinye indawo ezidinga izethekele eZimbabwe kunzima kakhulu kathesi amahotela amaningi sevalwa njalo akulala ibusiness ngakho ke siyakwazi ukuthi badinga kakhulu ukuthi laba bantu bangene kwenzela ukuthi kutholakale ibusiness abantu bethole imisebenzi kodwa ke kuqhakathekile ukuthi kungabi isikhala esingaletha iCovid 19 kodwa nxa kusenziwa kwenziwe ngendlela esineke ezayenza ukuthi ibusiness ivuke kobo Victoria Falls la kwezinye indawo kodwa kungalethi umkhuhlane
Umnumzana Useni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Isibhedlela seEkhuleni Medical Center size saqala ukusebenza izolo ngokwamukela izigulane okwakuqala selokhe sasungulwa ngomnyaka ka-2001. Lesi sibhedlela sasungulwa ngomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Savulwa okwesikhatshana ngo-2002 kodwa saphanga savalwa ngemva kokuba kubonakale ukuthi imitshina eyayithengiwe yayingasebenzi kuhle. Iminyaka yonke le besingasebenzi. Izigulane ezingene kulesi sibhedlela izolo ngeziphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba elidinda ebulenjini elesayithi lithi okwenze lesi sibhedlela sivulwe luncedo oluqoqwe ngabenhlanganiso ye-IM4 Bulawayo Fighting COVID-19. Bencediswa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika phansi kwenhlanganiso ethiwa yi-Friends of Bulawayo. Isibhedlela lesi simele sibe lemibheda elikhulu lamachumi amahlanu kodwa okwamanje silembheda engamachumi amahlanu kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyajabulisa ukubana isibhedlela sivuliwe ngemvana kokubana abahlali bethethe amanyathelo okuthi isibhedlela sivule ngobuhulumende ngabe bamelele uhulumende eqinisweni sasingasoze safa savulwa lokho kuyazakala. Okwenkayi imigwaqo yenkayi ngiyayikhumbula amabridge ayenziwa ngo-94 asezamanye siba lama-crack kodwa akwethusi akumangalisi kuyatshengisa ukuthi hhayi abantu bemhlubulweni wemandebeleni ngabantwana besalowakazi kukhangelelwe yonke into nje ukuthi embi izenzakala kubo imathebeleland ukungathuthuki lokhu kulento eziningi kusukela esikhathini sombhuqazo emabhokazi uthi usuka emabhokazweni kubuye esapho uthi usuka kuesapho kubuye into leyi yokuchabalala bomnotho ngemva kokudilizwa komnotho ngohulumende engena emaplazini ngemva kwalokho so imatheveleland it is isikhathi sempi ngemva kwesikhathi sempi i 40 years zonke lezi is underdeveloped so mbona ngazathi konke khona ukuthi iZimbabwe ithuthuka ngale kaThangana ngapha ohulumende waqalisa uhlelo lokubulala abantu wamisa intuthuko so yonke le yinto iyabikubonisa ukuthi imatheveleland abantu bangkhona kuvuza ukuthi behlanganisa amakhanda bezibuza ukuthi njengoba sizintandane siza kuthini kuyadaniswa njengokubana olabanye asabakhetha ukuthi bekuba izichaka zabancindezeli ngenxa yokuthi bafuna isobho
manje singathi uhulumende ulenjongo na yokungathuthukisi isigaba semathebeleland kumbe ikwehluleka umsebenzi nje kuphela
kuselo hulumende wengafuni ukuthuthukisa imandebeleni kathesi kungasela hulumende sokulabantu nje aba-abhuza ibala elito hulumende bezinothisa hayi singaza ke sathi ikungafuni vele kathesi okuliqiniso abasela ndaba lokuthuthukisa loni ilizwe leZimbabwe so izolo bebengafuni ukuthuthukisa imadebeleleni kathesi kabasela ndaba lelizwe sebefuna ukuzithuthukisa bona
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra unkosikazi Theresia Ntaka ungcwatshwe izolo emathuneni eLady Stanley kobulawayo. Utaka ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi lanxa unkosikazi Taka engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe ubuqhawe bakhe abubuzwa ngoba wadlala indima enkulu kumpi yenkululeko.
Silokudana kakhulu njengebandla silahlekelwe ngendlela ebuhlungu kakhulu kulandela ukutshona kukamamutaka umamutaka ndilunga ebeliphede imsebenzi eqhakadeke kakhulu ephathini so ukutshona kwakhe ikakhulu ngalesi sikhathi yilos enkulu kakhulu ebandleni njalo isikala asichileyo angeke sakwanisa ukuthi sisigcwalise ngoba ubephethe imsebenzi emkhulu ubedlala indima eqhakadeke kakhulu ebandleni ikakhulu ngalesi sikhathi kulandela ukutshona kwababudabengwa simbone encedisa kakhulu kutransition esikiyo silanda iCongress le kodwa ke ayi uNkulunkulu usesihluthunele yena sisele sidanile sikhala kakhulu njengebandla
kuyini elizamkhumbula ngakho
uMamutaka liqhawe lesizwe seZimbabwe lanxa nje kusibanzima kulabo abaphetheyo okwamanje ukuthi benanzelele imisebenzi yabanye abantu ikakhulu abantu abaphuma kuzaphu kodwa ke thina siyakwazi lapho esiphuma khona siyakwazi lapho esivela khona siyakwazi labantu ababamba indima eyaleta ilizwe leZimbabwe bayidlala njalo indima efanayo ukuze ilizwe leZimbabwe libe lokho elikho khona namhlanje lokuthula okungela ngxabangxoza ekhona uMamutaka kanye lobabuthaka ngabantu abasebenza kakhulu ngesikhathi kuqala impi yenkululeko ubabuthaka laye kanye uMamutaka bebesebenza eZambia ngesikhathi sama 1960s 1959 kusiya ku 1960 bebesebenza beseZambia njalo bebengamalunga UNIP ibandla elalilwele inkululeko eZambia kodwa kuthe kuqala ukufika abantu bezaphu kweZambia besiya lungiselela impi yenkululeko bafikele emzini kaMamutaka lobabutaka bonke abakhokheli bezaphu bebefikela emzini lo bengakadluleli phambili besiya lapho ababesebenzela khona bathole ukuncediswa kakhulu bencediswa ngumdeni wakoThaka kuyukuthi uMamutaka uyavumela njalo uvulile amasango muzwakhe kubalweli benkululeko baningi inkokheli ezadlula khona emzini kaMamutaka singabalisa bonke bonke abubabudabengwa abubumangena ubabumpoko abubabumtiniri bonke badlula emzini lo bethola ukuncediswa okwakufanele bekuthole ukuze benelise ukulwela inkululeko yethu.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sezaphu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi izimota ezithwala abantu imango emide ngaphandle komthetho sezikweze imbadalo. Lithi ukusuka kobulawayo siya eHarare obekubiza $10 sokubiza $20. Inkundla yeZimlife ithi uhulumende wehlulekile ukugcwalisa isithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa esokuhlaba abantu abayisigidi phakathi kwamaviki amabili. Umsakazo weZBC wona uthi i-inflation yeZimbabwe isiyehlile yaya ku-56.37%. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ninjani lonke abasazi beStudio 7? Ngithanda ukubingelela wonke amaZimbabweni ngenhlonipho enkulu. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba kaMthwakazi. I-revolution uma sifikile isifikile. Akekho ongayivimba inkululeko kaMthwakazi. Bengabe bayathanda laba bakithi ukusebenzisana labantu baseMpumalanga. Inkululeko kaMthwakazi sifikile. Akekho ozoyivimba. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala ngiseSouth Africa. Igama lami ngoBheki Impilo Nyathi.
Salbonani, salbonani, basakazi beStudio 7 lonke. Siyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo, umsebenzi omkhulu kakhulu. Ukwenza lathi esiphandle khona emakhaya uthole silizwa ngcono kulo msakazo wakithi. La mina bengicela ukwazi ukuthi kanti uhulumende ukhuluma ngokuhlaba abantu. Phela ngifikile lapha ekhaya kithi eLupane. Ngithola ukuthi abantu kufanele bahambe 20 to 25 kilometers elanda iJackson. Ngiza kulinganisela umsakazi silesigaba esinjenge Jibajiba. Isigaba lesi ma usiya eSt Paul is plus minus 16 kilometers. Ma usiya eLekalis same distance. Kambe njengoba kuthiwa abadala bahlatshwe, ufika njani umuntu omdala umango ongaka? Yena vele esephelelwe ngumpha. Kanti kunani ukuthi uhulumende alethe abahlabayo khona lapha ezikolweni njengalokho ayekwenze mase ubuya ekhethweni, bayabuya isikolo ngesikolo sibe yindawo yokuvotela. Manje mase kuselatshwa abantu kuyini kanti okunzima? Sicela bakithi ukuthi uhulumende akazwele abantu. Abantu abaningi emakhaya kasihlatshwanga ngesizathu semango esikhangelane layo. Siyacela Studio 7 uhambise lolu mbiko kuhulumende wakithi akakuzwisise khona lokho. Siyabonga.
Salubonani, salubona kuStudio 7, amatshono lamavuko lapho livuke njani. Ntungamini Inkomo, ngicela undingele inamba kaNgwenya inyanga yaseBulawayo lapho. Undingele inamba kagogo uMandlovu kade kukhuluma izolo ngesonto inyanga eBulawayo. Hayi, mina ngiyaphila, mina ngokuphila ngokuhlala ngihlala eFilabusi.
Bonani balaleli baka Studio 7 okhuluma kungumehluli kaMpala odabuka emzola we17 yena engumlandeli kaMthwakazi. Mina enginakho engithanda ukubeka nje emphakathini ukuthi thina nje esibizwa ngokubizwa kuthiwa amaNdebele sithwele nzima, asinayo iparty ngaphandle kokubana sivuse uMthwakazi. iMDC siyayizwa lizaba nje, siyilandele kakhulu ngo-2002 obaba bethu bayibotshelwe MDC bashaywa kakhulu ngubrown elubhane. Akuna namvunzo even owodwa nje abawutholayo. Into abayitholayo zimvimvinya nobuhlungu nokufuthelwa ngoba abadala bethu bacina bechitha igazi ngendaba yokushanga phansi kwenyawo. So bantu bakamthwakazi engathi ukuthi Mandebele ake livuke engubeni. Lingathila ngalishisa lithatha amajuvethi liwambathe ngoba lizoswetha lisafokhethe nife. Lokho ngichaza ukuthi le nhlangano nje bizwa kuthiwa iMDC isebenzela iZANPF. La ibonaphi iphathi elivotelayo iphinde ithathe ukhetho ibisele back kuZANPF ithi yona iyenza iunit. Uthwangela walwini ukhetho wabona ukuthi kudle yena kusuthe sakhe isifiso beyiminister kamgabe kodwa abantu bemvotela ukuthi ebe yipresident. Siyahlupheka manje silane South Africa. Yona iMDC bayajabula bayadla lena eZimbabwe.
Njani balaleli nabasakazi baka Studio 7. Mina engikhulumayo ngumanyathi umama kaMiri loMike. Bengithanda ukulibingelela lonke basakazi labalaleli. Ngibingelele logogo wami uManisimo sesigodweni esimnyama nasithabile. Ngisithi gogo ligqoke amamaski labazukulu. I-COVID ikhona, i-COVID iyabulala, ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, zilomuhle, salubonani, mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokuhlethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso kuStudio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asihambeni siyehlaba amajekiseni ecorona ngoba icorona yinto ekhona. Ngiyakhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngokuningi, ma umuthi usakhona kusavuma, hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wele North Korea uMnumzana Kim Jong-un uqale ukubhalelana incwadi lomholi wele South Korea uMnumzana Moon Jae-in ngomabasa. Okungaba kukhomba ukuthi ele North Korea selizimisele njalo ukukhulumisana lamazwe omhlaba. Ngokubika komsakazo weVoice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi kufe abantu abangamachumi amahlanu lasikhombisa ekubhewukeni kwesikebhe okhunjini lweLibya ngomvulo bezama ukuyadinga amadlelo aluhlaza ezwekazi le-Europe. Singene kudaba lweMelika. Ikomiti yedale lePhalamende eleCongress ephenya udlame olwabangelwa ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump kuleli dale mhlaka 6 ngozibandlela iqale umsebenzi izolo. Amalunga alikomiti abalisa webandla lamademokrasi ayisikhombisa kanye lawebandla lamarepublicans amabili. Amapolisa amane ayesekongresi ngosuku lodlakela atshelela ikomiti ukuthi kumele iphume leqiniso njalo lichaywe ukuze isehlakalo esifanayo singaze saphinda senzakala. Asole kakhulu uTrump esithi nguye owaphehla loludlakela. Abasekeli bakaTrump laba babezama ukuvimba leli dale ukwamukela ukukhethwa kukamongameli Joe Biden njengomongameli omutsha. Udlame lolu lwabangela ukufa kwabantu abayisithupha. Ababotshwayo ababhekane lamacala bedlula amakhulu amahlanu. Sibuze ucubungula izombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi uphenyo lolu lubaluleke okunganani.
Lolu phenyo luqakathekile ngoba iAmerika lokhu kwenzakalayo kungaphezu kwento yonke sebahlangana layo ngemva kokuba sebebe lesisekelo sombuso esasibanikeza amalungelo wonke abafikisa kusibanga sokuthi bazithole sebele esingathi ngesilungu phecelezi ngama institutions. IMelika yelizwe elilama institutions anelisa ukuthi ungitsho nalo ongumongameli ayamtshela ukuthi lokhu lalokhu ungeke ukwenze akuhloniphe. Okwenzakalayo kwatshengisela ukuthi lo onguye owayenguye obaholayo esebenza labo ebancedisa ukuthi benze konke abakwenzayo ebaguguzela ukuthi benze konke engumongameli osephuma elizweni wayengakwazi ukuthi okukhona ikuthi lawa ma-institutions asakhona ayaphila ayaphefumula nkomo. Ngokunjalo okwenzakalayo manje kutshengisela ukuphila kwama-institutions lawo esikhuluma ngawo.
Njengoba kulokudonselana okungaka phakathi kwama-Republicans lama-Democrats, ubona impumela yaloluphenyo isamukelwa nguZulu weMelika jikelele yini?
Abantu beMelika kungakhathalekile ukuthi laba ngama-Republicans laba ngama-Democrats. Okuzatholakala ikuthi lanxa bengaboni ngeso linye bebhizi becabana ngalokho okwenzakalayo kulezi nsuku mabekhangela loludlakela lukaJanuary lolwenzakalayo. Eqinisweni bonke bakhangela ngesilungu esingathi ngama-interests e-America. Ngokunjalo loba sebehlukane kangakanani ngendlela ababona ngayo umhlaba lepolitiki yabo, iAmerika ibuya uqala kibo. Ngokunjalo kuzenzeka ukuthi bathole isisombululo esabenza kusasa lokhu bazithole bonke be-proud of being American.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Kwezemidlalo, umbhukutshi weZimbabwe uPeter Wessler wehlulekile izolo ukungena kuma-semifinals omncintiswano we-100 meters freestyle kuma-Olympics aqhutshelwa eTokyo kwele Japan. Wessler uba ngumdlali weZimbabwe wesithathu ukwehluleka ukudlulela phambili kule mincintiswano. Amehlo asekubadlali ababili asebesele uScott Vincent yena ozancintisa kumdlalo wegolf kusasa kanye lomgijimi uNgoni Makusha. Umkhokheli weZimbabwe Olympics Committee uThabane Gonye utshele uMavelas Mhlanga Nyahuye weStudio 7 ukuthi bayathokoza ngendlela uWessler adlale ngayo lanxa nje engaphumelelanga.
UPeter akwenzile ukuthi wathi ebuya lapha i-best time yakhe yayi-50.50 seconds. Namuhla impumela yami namhla uphume ngesikhathi sakhe kwenza ukuthi wayi-personal best waswima 50.31 seconds. Okuthi thina nxa sikhangele iposition yakhe bebengabaswini bekuwu-GT4 bekulama-hits angu-8. Then yena waswima kubantu abangu-8 akade nabo ku-race yakho waphume ngu-number 5. Kumaswini bonke abadlali bonke abaqalisileyo ku-100 meters freestyle bebengu-70. UPeter kade bekhangelela ukuthi uPeter labanye bonke kulaba abangu-70 ukuthi baye kuma-semifinal bebethatha abaphume lezikhathi ezingu-16 eziphezulu okudlula bonke. So ukuthi uPeter labanye akade bengokho u-top 16 yikuphuma abakwenzile ukuthi bangakwanisa ukuthi baye kuma-semifinal. So thina sithi abadlali bethu kabadlali bachelese babekwazi ukuthi abantu beZimbabwe babakhangela njalo bebabasapota.
UThabane Gonye ngomkhokheli weZimbabwe Olympics Committee. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalikhulu lasikhombisa 107 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Isibhedlela sekusileni kobulawayo sesize saqala ukwamukela izigulane. Iparlamente yeMelika isiqale uphenyo phezu kokuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump ngozibandlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungameli Nkomo.